Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela kustudio 7, ngesonto mhlaka 10 kuNtulikazi 2022 ngukhipu Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuvukelana lokuchana kwabantu nxa sisiya endabeni zokhetho kubangelwa kakhulu yithi abakhokheli.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi bathwele nzima abaphikisa uhulumende.
Inhloso yakho konke lokho ukuzama ukubonisa ubumbano phakathi kwezizwe zonke, ikakhulu isizwe sakwaZulu nesizwe sakithi samzilikazi kamashobane.
Kwenziwa inkonzo enkulu kwele South Africa yokukhuthaza ukubambana kwabantu abansundu.
Endulo ubukeka ngathi isithembu lesindoda yena yayingazithathela isinqumo, yayithi ngabona ukuthi mhlambe sokunomama emthandileyo iyecela kunkosikazi omdala.
Kubekela phambili ngodaba lwesithembu.
Ugolkipa eZimbabwe jikelele bakhona uthi indlela ukuthi bakhulise ayikho.
Namhla sixoxa lowaye ngunozinti kuqembu le-Highlanders sanathulela zabatsha nezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ebona ngokwenzakala eZimbabwe kwezombusazwe ithi baningi abantu bakhahlanyezwa ngamalunga ebandla elibusayo labanye abakunhlangothi zikahulumende. IZimbabwe Peace Project yethule umbiko lo namuhla isithi abakhahlanyezwa kakhulu bakubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa. IZPP ithi ayancipha amathuba okuphatheka kwezombusazwe eMashonaland West, Mashonaland East, Mashonaland Central leMaswingo, lapho asebethwele nzima khona abakubandla le-CCC. IZPP ithi abanye abajojozela udlakela bakuqela umphathi ntambo wendawo zekhaya uMnumzana Kazembe Kazembe labanye abalezikhundla eziphezulu kubandla elibusayo. IZPP ithi umongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga lowaye umsekeli kamongameli uMnumzana Kembo Mohati labo bakhuthaza izinduna labo sobhuku ukuthi besekele ibandla elibusayo. Wonke lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. UMnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF uthi
ukuvukelana lokuchana kwabantu nxa sisiya endabeni zokhetho kubangelwa kakhulu yithi abakhokheli ababefuna izikhundla noma ngayiphi indlela. Ngakho kuqakathekile ukubana thina abakhokheli siqalise ngokukhuluma njalo sibonisa ebantwini njalo sikhondema i-violence at whatever level ukwezeukuthi abalandeli bamaqembu ezepolitiki babekwazi ukubana akusiyonto elungileyo.
UMnumzana Ostalos Siziba okubandla le-CCC laye uthi udlakela alufunakali.
Thina njenge-CCC sikhangelele ukubana ke kube labatsha bahambe ezindaweni ezitshiyeneyo kakhulu emaphandleni ukuvikela izakhamuzi labantu bonke ukubana kungabi ke le-violence kungabi lodlami kakhulu nxa sikhayelana lokhetho. Okwesibili sikhangelele ukubana ke belokufundiswa kwabantu ukubana abantu befundise ukubana hayi kufanele sitolerate-ane, kufanele sizwanane wedha ukubandla liphi lokubandla liphi. Okwesithathu ikubana siyenze into ezinjengemidlalo lokufundisana lokuthi abantu abakhokela ikakhulu ama-members of parliament lama-councillor bebonakala endaweni ezitshiyeneyo betshengisele ukubana hayi kunto zombangazo kuyatholakala ukubana abantu behlukane kodwa kungabi lokusetshenziswa kwe-violence ngenxa yokubana sonke singabantu beZimbabwe, sonke siyizizakalwane zeZimbabwe. Whether usupport ibandla leli kumbe usupport ibandla leli kufanele ukuthi ekugcineni kwakho konke njengabantu beZimbabwe siyo lokuhlonipha lokuvikela ukubana kungabi lo muntu oluza impilo on account of politics.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Janana Ngwenya owancintisa kukhetho lwama-by elections kobulawayo.
Ukubusa ikubusa uthanda ngabantu, nokulandela ipolitiki ukulandela ipolitiki ukhululekile ukwazi ukuthi ujongene wa ufunani ngayo. Kodwa lokho esikubonayo lapho kokuthi kube kudalwa imisindo abantu bebulawa besenzwa izinto ezingaqhedakaliyo indlela zobudlova lokubulalana abantu bakamlima bangelacala. Akula muntu olelungelo lokuthi athi umhlaba ngowakhe kumbe ukubuswa wakunikwa nguwe. Ukubuswa ukunikwa ngabantu. abantu bakufake embusweni. Babuse ngaleyo ndlela, ungabathrethe, ungabethuseli, ungabahlukuluzi.
Asenelizanga ukuxoxa ngodaba lolu lokazembe kazembe uMohadi labanye okuthiwa baphehla udlakela kwele Zimbabwe. Abantu abaningi besaba ukuba kuzaqhamuka udlakela olesabekayo ngesikhathi sokhetho ngenxa yokuthi ibandla lezanu PF lesaba ukuthi linganqotshwa ngelikhokhelwa nguJamisa. Izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa ndawonye labakwele South Africa bezifolile namuhla eHillbrow eJohannesburg emthethozweni wokukhuthaza ukuthula lokubambana ngesikhathi kuqhubuka inzondo enkulu izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa. Uthi Sokhumalo usipha lolo daba.
Leli libutho lenkosi ubulelani lobhengula kamzilikazi ligiya ngesikhathi izalwane zamazwe atshiyeneyo ogoqela leza kwele South Africa zifolile eJohannesburg zithandazela ukuthula. Induna yakwamthwakazi kwele South Africa uThulani Jubane utshele Studio 7 ukuthi lo ubungumbuthano ohlelwe ngabezenkonzo bebambisana labo njengenkokheli zomdabu ngemva kokubona ukuthi kulokungahlalisani kuhle phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa.
Inhloso yakho konke lokho ikuzama ukubonisa ubumbano phakathi kwezizwe zonke, ikakhulu isizwe sakwaZulu nesizwe sakithi samzilikazi kamashobane. Sizobabonisa ukuthi abantu thina ke nesizwe sakwaZulu siyinto yinye and loko asikuthengi, kuvele kunjalo ngisho nakudala.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthe umthandazo lo uze ngesikhathi esihle kakhulu lapho sekusanda izehlakalo eziningi zokuxhophana phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa.
Njengoba ngiyakubona ukuthi kulezinto ezenzakala into zobozolo fop into zabodudula, so namhlanje kule nhlangano eziningi ezifunalana zizokuchitha konke lokho zithi singum-Afrika oyedwa, singumuntu oyedwa, singumfana oyedwa, ukuthi Africa united, Africa one, we are one as Africans.
Umkhokheli wezinduna zakwaZulu esabelweni seGauteng uMbongeni Sibiya laye utshele Studio 7 ukuthi akulunganga ukuthi abansundu balwe bebodwa.
Kulo mthandazo sisabe khona ukuthula kithi sonke, kungabi bekho umuntu ofayo, induna imphathi umuntu ofayo, angeke ukuphethe abantu bebebesa uphetheni. Lokho nje esithi sizocela, sizocela nje uxolo ukuthi kube khona ukuthula kulo mthandazo. Ngiyabona simunye, asibandlululani, ihubo lilodwa, kuhlabelela noma ubani.
Inkosi yakwamthwakazi ubulelani lobhengula kamzilikazi uthe okuqakatheke kakhulu ukuthi lumbuthano ubungokuqala oveza kumanyana phakathi kwesizwe sakwaZulu lesakwamthwakazi. Langamazwi agcizelelwe ngabebemele amazwi atshiyeneyo kulumbuthano ugoqela labaseNigeria, eGhana lakwamanye amazwe. Sekulesikhathi esiningi kuqhamuka izenophobia kwele South Africa, izalwane zakwele South Africa zisethesa ezakwamanye amazwe umlando wokubathathela imisebenzi lokudala amacala. Kulokhu kusungule lonyaka inhlanganiso ezibiza ngokuthi Operation Dudula isihambe endaweni eziningi sithi abantu bokuza bonke abahambe. Akunyanga zingaki kubulewe isizalwane seZimbabwe elokishini le-Diepsloot uMnumzana Elvis Nyati wafela ukuthi wayengala passport ekhombisa ukuthi useSouth Africa ngokusemthethweni. Abafundisi abebekhokhela kulumbuthano bathandaze kakhulu kumvela ingqangi besithi bafisa kungasabi khona ukucwasana ngobuzwe eMzantsi Afrika. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Sangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu wafika phose amachumi amabili 19 bathuthule bafa emadabuka kusa endaweni ezimbili zokunathela utshwala kule South Africa. Abalichumi nanhlanu babulewe eSoweto kwathi abanye badutshulwa ePietermaritzburg. Abezindaba abeReuters babika ukuba amapholisa ahlolisisa udaba lolu. Izizalwane zakwele Sri Lanka ezingene ngenkani izolo esigodlweni sikamongameli lokukhela uhulumende zithi zizahlala kuleyo ndawo baze bephume ezikhundleni. Sebetshise umuzi kamongameli. Abezindaba abeReuters babika ukuba bathi sebehlulekile ukubusa kwele Sri Lanka.
Sinana masibo wesenzi umandla lo baba mkhulu
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke zonke kubekela phambili ngodaba lwesithembu silithembisile ngeviki ephelileyo ukuthi sebesixoxa ngodaba lolu ye namhlanje ke silo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu baba Ngwenya siyakwamukela kuhlelo
kwakungebona bonke abantu ababesiba nesithembo kwakusiba yilabo nalabo nje ababeba yilabo abantu ababa nemizi emkhulu ngokuba labo mama abaningi lapha egumeni kodwa ke endulo kubukeka ngathi isithembo lesindoda yona yayingazithathela isinqumo yayithi ngabona ukuthi mhlambe sokunomama emthandileyo iyecela kunkosikazi omdala kube nguyena oyigunyazayo ukuthi hayi ungamletha lo muntu azokuba ngumunyane wethu kokunye kuthiwa wayeza yena umama ngokwakhe ayeqomisa ke ayekhombisa leyo ntombi eyikhombisela umkakhe ngoba ethanda ukuthi bazokuba ngonyane wabo kuthiwa kwakusenzeka izintombi uthola ukuthi isoka nxa likhonjiwe kuyabe kusazi ukuthi likhonjwe kobani and labo bantu babezazi ukuthi onguye owakhomba kudala ngumuphi so kwakungavumakali ukuthi nxa esethatha aqale ngokuthatha lo okhombele emuva so lalinjalo lelo siko lelo kodwa ke nxa sibheka lalikhuthazwa ngesizathu sokuthi kwakukholelwa ukuthi isizwe kumele sandiswe uzokhumbula ukuthi ngalezo nsuku zakudala babuduke kwakuphilwa ngezimpi kakhulu kuhlalahlala kuhlaselwana asala amabutho enkundleni isizwe siphunguleke ngakho ke kwakukholelwa ukuthi kumele amabutho kumbe amadoda ezweni bathatha omama ngobuningi babo ngoba kwakutholakala ukuthi kugcina sokusiba labo mama abaningi kakhulu ukwedlula amadoda engicabanga ukuthi namhlanje vele omama basebaningi ukwedlula amadoda emhlabeni yileso sizathu ke esasenza ukuthi uthole ukuthi kuba lesithembo
kukhona okunye ongasitshela naba bangwenya ngesithembo
isithembo esasidalwa yikusweleka kwenzalo uthole ukuthi mhlambe uzogana lapha umalukazana kanti inzalo akanayo kahle kwakuthi ke abasemzini bese sithi hayi umkhwenyana wethu ngoba ulobole kahle kuzamele simnikeze enye intombi ezaphuma kuleli khaya wayenikezwa ke intombi engaba ngudadewabo omncane noma ngithi umnawakhe kamalukazana noma umntwana ozalwa ngumfowabo kamalukazana esingathi maye ebiza lo malukazana athi dadewabo baba yisekazi azokhulisa phela indlu kabani kadadewabo yise bese kusiba lokungenwa lapho uthola khona ukuthi ke indoda iyafa ishiye umfazi esesemncane bese bethi ke abadala hayi zibani bani ngena endlini yomfowenu lapho uvusa umuzi womfowenu lokho kwakusenzeka kuze kwenzeke ngempela xa uthola ukuthi umnumzana waye enomama mhlawumbe omncane esingathi indlu yokugugela abe seyatshona amshiye esesemutsha kwakukhangelwa kakhulu emajaheni amadala ukuthi hayi ngena endlini kayihlo lapha uvusa indlu kayihlo uzathi noma kuzala abantwana laba abantwana uzabe engazivaleli yena kodwa ezalela uyise baze batshela ukuthi hayi thina sizalwa ngumne wethu besazi ukuthi lowo bazalayo akazivaleli yena uzivalela kwakwabo kwakunjalo ke babuduke esintwini abanye njalo babe kuthiwa babeboniswa bethunywa ngokhokho bawo isimo samadlozi ukuthi hayi wena fanele uhambe uyelobola unkosikazi othile yikho ke kwayise isizathu esasisenza ukuthi kube lesithembo kwakuhlaliswana kuhle ngempela kungabe le ngxabano ubaba engena ezindlini angene kule ayengena kule kodwa kungokuya kwesikhathi ubaba wayegcina eseba nendlu yakhe lapha sesihlalela khona yedwa bangabe kunomama mhlawumbe ozovakashela ubaba kwaziwe omunye kuzoba lekhitshi lakhe omunye lokhitshi wakhe leguma lakhe kanjalo nokudla lakho abanye njalo bathi kwakusenzeka ukuthi umama nomama lethele okokuphekileyo kodwa omunye waye abanye babesithi cha namhlanje ngizodla komazibani bani sasa ngidle komazibani bani
sima lapha uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla besixoxa lo mnumzala Mbuso Ngwenya incwadi kwezamasiko esintu okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje afuna ukuthi sikhuthazeke ngombhalo ovela kumaHebheru ichapter ka 13 iverse ka 8 ithi yona uJesu Kristu nguye izolo lalamusha lanini nini lumbhalo uyasikhuthaza kakhulu sikuhambo lolu esilalo lapha emhlabeni uhambo esingena phakathi kwezinto ezehlukeneyo izinto eziletha ukudabuka komphefumulo izinto eziletha ukudangala izinto eziletha ukuthi impilo ibe nzima ezisindayo kwezisikhathi lezinto engathi ezisithokozisayo kodwa kukho konke umlobi wamaHebheru uyasikhuthaza iqiniso elinye eliqakathekileyo okumele sibe lazi ukuba uJesu katshintshe ulokhu enguye owayevele enguye izolo nguye namhlanje nguye kuze kube naphakade siyazi ukuba yena uJesu sihlangana laye kutestament lona elidala uvele ukhona ngoba ungulizwi nxa uhlangana laye kuJohn uJohn uyakhuluma ukuthi ulizwi wayevele khona ekuqaliseni ngoba umhlaba uzawudalwe ulizwi engekho ngakho uJesu uyingxenye ekaNkulunkulu uyindodana yakhe eyodwa siyananzelela ukuthi uNkulunkulu edala umhlaba wawudala ngelizwi ulizwi nguye owayekhulunywa umhlaba usiba khona ngakho siyananzelela ukuthi kuthi ukuthi uJesu uyakwazisa ukudala ezinye izinto ezingekhoyo empilweni zethu zibe khona uJesu uyakwazisa ukuguqula izinto ngoba izwi likaNkulunkulu lithi umhlaba ekuqaliseni wawungelasimo kwakuyibunyama kuphela kodwa uNkulunkulu wakhuluma ilizwi ukuthi akube lokukhanya kwaba lokukhanya ngakho namhlanje isihlobo sami ulalele khathesa ngazi ukuthi kumbe kulomnyama omunye okhona empilweni yakho ubunyama nje obukwembesileyo njengoba kwakwembese umhlaba uJesu oyilizwi likaNkulunkulu katshintshe lokho akwenzayo endulo ekhipha ubunyama lapha emhlabeni lethu ukukhanya engakwenza lakho empilweni yakho ngakho sinanzelele njalo ukuba ulizwi wayehamba labantu bakaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi siyahlangana laye njalo ulizwi eselapha abantu umama owayelokopha okwesikhathi esiningi kakhulu wafika nje wathinta ingubo kaJesu wathola ukwelapha ngakho ke ulizwi onguJesu ongaguqukiyo uyelapha izifo zonke sihlangana lababe iziphofu sihlangana labanye ababe labantwana ababe le bebanjwe ngamadimoni siyahlangana lolizwi ebakhulula ngakho katshintshanga uJesu ulokho enjalo ulokho enguye ophilisayo ulokho enguye osikhululayo izifo zonke zingabe zikhona ziyakhothama egameni likaJesu akunasifo esingathi alesila amandla kwedlula uJesu amandla uJesu ayivele layo ekuqaliseni alokhu ekhona kawatshintshi
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu Jesu ulokhu nguwe endulo ulokhu nguwe namhlanje uzaba nguwe njalo kuze kube naphakade awutshintshi lutho kulabo abanilaleleyo abalenkinga ezehlukeneyo kumbizi zimeze shugeneo ni atandaza nge kamala kweli la manza ugubu mgenele ukukuli mpilo zabo esima bagi sosona nge kamali ka Jesu wafunu kupiliswa vestiduse mpefumule nle mzimbeni wapilise nge kamali ka Jesu. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisfanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo ungathini lokusasa. Wenze midlalo iqembule yalenda zinqobe elemanika Diamonds 3-0 emidlalweni wekasilaga Premier Soccer League odlalwe namhla obulawayo. Emidlalweni efanayo eletriangle lele ZPC Kariba njalo ele Cape United kanye lele Black Rhinos abengutshikile obhanqa 0-0. Itenax inqobe Chicken Inn 1-0. Kwezinye ezemidlalo uJohannes Ejuma owaye nguNozinti umaqembu abalisa ele Eagles ele Wanke lele Highlanders ufisa ukuvula isikolo sokuqeqetsha onozinti. UJoseph Njanji usipha lolo daba.
Uchuma kulezi nsuku usebenza kuqembu leZebra Revolution elidlala kobulawayo Province Division 2.
Ngizambuthukiza abafana bedlala ibhola. From here, class of love. I'm here as a goalkeeper's coach. Last, coaching the inside player. Ngathi senamaviki amathathu, athesiningi ngaba ngesine. Umqondisi weqembu lo ngamusa ukuthi azisincedilebe embengikhona isikolo e-CBC. Ngaze sadlala ama-friends ne-team yakhe. Wathi hayi mdala mina kule ndapho engifita khona ubugokhini la zinjitshani zihambe ezinincediso angeke ubuze ngincedisa yini hayi azangiyali ngokuthathela phezulu umusa wafana.
UJuma kwaqeqetsha amaqembu abalisayele Highlanders kanye lele Talent Vision engumqeqetshi wabonozinti uthi kule ndingeko yokuba lezikolo eziqeqetsha abonozinti
ogokhipa eZimbabwe jikelele bakhona kodwa indlela ukuthi bakhulise ayikho ngenxa yani ngenxa yokuthi ama-clubs wona agcina abantwana labo awasiningi thina ithuba lokuthi sikhoje abafana abancane ezi-goalkeeper njalo ukuthi lathi sibe nesikolo zokufunza abantwana ngathi ngesikhiwa ama-resources asilawo kule impact enkulu kakhulu ngoba bayaphambili bengelalwazi oluqondileyo bengafundiswa ngendlela eyiyo.
UJuma udlalele amaqembu abalisayele Eagles ele Wanke kanye lele Highlanders ngomnyaka ka-1995 ube yingxenye yeqembu lama-Warriors emela ilizwe elizweni laseZaire ngemva kokuba abanye abadlali ababedlala emazweni aphetheya behale uyadlala besesaba umkhuhlane we-Ebola.
Ya usikhathi sihle kimi esibi elizweni ilizwe ngathi ngalikhipha ebunzimeni ngoba nzima ukuthi ngiye uDRC ngadlala igame eKinshasa national team sahlohla sibili 5 goals. Hhawu ungaso game elula akunzima ngakhonza 5 goals but was rated man of the match. Ngabuze ngenxa yayo kwathiwa kulamashoti on target about 32 or so 5.1 so 27 was saved 27 that made me a man of the match.
Osebenza lochuma kuqembu leZebra Revolution uJosiah Piri uthi sekule ngqubela phambili emangalisayo sekulokhu kufike uchuma
osebenza laye kakhulu njengokuthi bona loko saqala ukuba laye hayi sokule improvement njengosinia goalkeeper owadumayo.
Uchuma wafundela umsebenzi wokuba ila meka kodwa kulezi nsuku usephila ngokuqeqetsha ibhola njalo uthi nxa kusenza ufuna ukugcina isele sikolo esokufundisa abonozinti kuphela. Unozinti wadlalela amaqembu abalisayele Zimbabwe Saints kanye lele Highlanders uphane omepop ulaso isikolo sabonozinti elizweni laseSouth Africa njalo uJuma uthi la yenxa engathola usekelo engaqala uhlelo olufanayo. Ngimelesive 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe elekhilikithi likhangelwe ukuba lizancikilana leSingapore kusasa emdlalweni we-T20 2022 World Cup Qualifiers eQueen's Sports Club wobulawayo. Kulamaqembu ayisishiyagalombili asemidlalweni le akuqela eleMelika, Netherlands, Papua New Guinea lamanye. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla besenkundleni yemidlalo yekhilikithi kobulawayo. Kwezabatsha namhla silomculi osathuthukayo. Eh, 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 eh.
igama lami uThabisa Mlotshwane, ngithokoza eJo kwempu esigabeni seMatshetsheni. Igama lami lokucula ngizibiza ngo DJ Abisa, and lakhona indaba yamculo ngayiqala ngisesencane kodwa ngangikwenza ngisesesikolo, ngangithanda kakhulu especially imbuku. So okwangenza ukuthi la sekukhuleni kwami ngagcina sengifisa ukuthi vele ngibe umculi ovelele. Abantu abangiyenza umdlandla ukuthi mani mamela ingoma zabo sazidlala kahle, abantu abafana labo Peter Smith, Vincent Lako, Denishanda nabo Love Mojaiva nabaculi basekhaya. Ngakho ke lokho kwangigqugquzela ukuthi nami ngize ngibe lesifiso sokuthi ngibe umculi. Ngesikhathi eside kakhulu ngizama ngihlala ama-instruments ami but ngingarekhodi, just ngisifundisa because isikhathi esiningi ngazifundisa mina ngisiye home studio yami. So but njengamanje ngathi 2022 yikho lapho engiqale khona ukuthi ngirekhode ingoma zami. Njengamanje ngingoma ezilingana 25 ukuthi sengizirekhodile. Into engiyithanda nje ukuthi abalaleli babekwazi ukuthi kulo DJ Abisa odabuke eGwanda njalo ingoma zami, kodwa kungekudala ngisayenza ukuthi kuzotholakala ama-CD, but njengamanje zatholakala ku-YouTube like so, into lapho ezitholakala khona. Ngicela usekelwe kakhulu njengabahlali basekhaya, singabaculi basekhaya, sibheke bona ukuthi babe yibo abasupportayo ukuze nathi sikwazi ukuqhubekela phambili sisebenzele umsebenzi omuhle. Umculo into yokuzijabulisa lokuchitha isizungu, ingakho lathi sifuna ukuthi nabo bahlale bejabule ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.
Le kwanda kona ngale ke eMatshetsheni uthi yena udabuka khona ngale phela komasuku. Siyabonga kakhulu. Ke singagqiba uhlelo lwamhlanje ukuthi sikhangele indaba ebezigokhela namhlanje. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi bathole nzima abantu abaphikisa uhulumende wakwele Zimbabwe. Kwenziwe inkonzo enkulu namhla kwele South Africa yokukhuthaza ukubambana kwabantu abansundu. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli yethu ethi studio7@voanews.com kumbe lisithumezele omunye umlayezelo kuWhatsApp. Olivalisayo nguGibbs Dube.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.